Nazelele kakhulu ukuthi amamaski ungani abantu belokhu bengawaqoqi. Njalo nanzelele kakhulu ukuthi abantu especially ezitolo abantu belokhu behlangahlangana ngobuningi babo. I-social distancing ungani kabayinanzeleli kangako. Nginanzelele njalo into engani iyandanisa ukuthi khona abantu ezililweni lokhu behamba ngobuningi babo ngoba bazizwa kungumkhuba wabo ukuthi angeke omunye wabhujelwa bona behluke ukuthi behambe bebona. Nginanzelele njalo ukuthi uhulumende akakhanyi kakhulu ukuthi ebe efundisa abantu ngokuthi igciwane leli lokhu likhona. Kodwa nginanzelele njalo ukuthi imizi eminingi abantu bayagula, abantu balele, abanye bayakwazi ukuthi balalo leli gciwane, abanye hatshi bengabe bengakwazi, kodwa ngithole eminye imizi isibisibili ivaliwe. Kodwa nginanzelele njalo ukuthi khona abantu bemakhaya abaningi bahlatshiwe ama-vaccination. Kwezinye indawo kwamanye amawadi afana lewadi yeChunga ngihambile ngathola ukuthi khona ama-vaccines yiwo asewaphelayo, abantu bayavaccinatewa bevaccinatewa village lange-village.
Yena uhulumende akula yini imizamo ayenzayo ukuphathisa abantu ukuthi balimuke leli gciwane?
Indaba yokulimuka ungani yiyo engiyibone angani iyashota kakhulu ngaphakathina kwe-constituency. Azange ke ngihlangane leqembu likahulumende elikhanyayo kumbe liphuma ezibhedlela elitshengisa ukuthi khona abantu bahamba belimukiswa. Engunanzeleleyo kuphela mbone amapholisa yiwo akade ezama kwenye i-business center emandulo nge-Friday, mbone amapholisa enforce ama-regulations wona lawo awakhona, but ukubopha abantu ngokubona kwami kayisikho okungafundisa abantu.
Bona bakhona na eselizwile ukuthi bake ba balomkhuhlane lo kumbe asebetshiwe yiwo umkhuhlane lo endaweni zakhona ngapho eBinga?
Ngitholile Chris imizi njengoba ngitshilo eyabivaliwe umuzi wonke, abantu belele, omunye ulele laphana, omunye ulele laphana, omunye ulele laphana. Abantu abagulayo bakhona abagulayo bengakwazi ukuthi bagula i-COVID yona leyo, but bese kusiba khona abanye abagulayo bekwazi ukuthi le yi-COVID esiyigulayo, beyitsho lobuhlungu bayo. Kodwa-ke uhlupho ukuthi kukhanya ngani ama-testing kit awatholakali, anyila lapho engengafika khona kwabalula ukuthi ngizothiwa abantu bahambile bayatesta ukuthi betholakale ukuthi bala yini i-COVID kumbe kabalayo. So akula ama-testing kits. Ngenxa yalokho ngifike kwenye iwadi asoze ngiyiqambe ngoba kubhujiwe. Ngithole kuthiwa khona no kulondoda obhubhileyo kazange egule, ube right, upho ukuthi nje kulento engiyibonileyo lapha wasegula after 2 days wasedlula. So into engiyibonayo ukuthi kutsho ukuthi kukhona abantu abaningi abangabe bebulawa ngolomkhuhlane kodwa abantu bengakwazi ukuthi yilo umkhuhlane owabuleleyo.